sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 8 zibandlela 2024 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kusungulwa umkhankaso okhetho lwe by election kusigaba sephelandaba chabalala liqhuku le CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesisigaba hachi umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Hayi ubaba uStolosi elijahe liqeqetshileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi futhi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko.
Ukukhuphuka kwentengo yokudla sokufika kuzinga eliphezulu kulandela ukufakwa kwemithelo yeVAT.
Impilo yabantu izaba nzima ngenxa yokuthi ngaphandle kwama taxi lesiwakhangeleyo njalo esiwakhulu esikhuluma ngawo kuvele lonyaka kukhanya ukuthi kuzaba lendlala. Siyakwazi ukuthi nxa kusiba lendlala intengo yezinto eziningi iyakhwela.
Kodwa emabhanga udubo lokusilela kwemali lubikwa solunganeno.
Imali yebo kuyalayinwa but hayi sokungonyana abantu sebethola imali lula. I think izelayenzwayo ukuthi sokunendawo eziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kusungulwa umkhankaso okhetho lwe by election esigabeni sephelandaba chabalala liqhuku le CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesisigaba hachi umnumzana Gift Ostalos Siziba. Umkhankaso lo usungulwe ngomgqibelo kobulawayo. Usiziba lo Chuma benelisa ukufaka amabizo abo emthethwandaba wokhetho owe nomination court nyakenye kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa mhla ziku 3 kunyanga ezayo. Usiziba wahambisa amaphepha akhe emele ibandla le-CCC lanxa kulesinqumo somthethwandaba we-High Court esithi abaxoshwa edale lephalamende kumbe Senate la ku-Council ngamabandla abo akumelanga bancintise njalo bemele ibandla abaxotshwa bekulo. Abazi ngokwenzakalayo bathi usiziba ukhangelelwe ukuhanjiswa emthethwandaba kuyona le iviki ukuthi angancintisi kulolu khetho lwe-by election. Imizamo yokukhuluma lo siziba yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kodwa senelise ukuxoxa lomunye wabasebenza lomnumzana Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga laye obekhona emkhosini wokusungula lomkhankaso.
Ngiyabonga baba Gande, ngikubingelela ngomnyaka omutsha. Isithi hayi thina siwungene kuhle umnyaka omutsha. Siwungene nje siqalisa umsebenzi omkhulu wokukhokhela abantu njalo silungiselela ukuthi ilizwe leZimbabwe silibisele kubanikazi silithathe kumbuso lo okhona. Ukhankaso siluqalisile izolo, senza ilaunch yethu yabanhle kakhulu, abantu babuye ngesikhathi esavumelana ngaso. Saqalisa ngamathini kwaba yiyelo i-shopping center yonke, kwaba lokujabula okukhulu. Sonke siyibukhokheli phose obuhlanganisa iBulawayo besikhona. Bekulami uAlbert Mhlanga, kube khona ubaba uCacaphulu onguye uloya wethu, kube khona ubaba uChabangu onguye uSecretary General, kube lo Siso Mbuso onguye osidinela ingcebo onguye Interim Treasurer General wethu, kube njalo lobaba uKholethi Ndlovu onguye osiqoqela inhlelo lezi. Abanye nje ama councillors lama MP empopoma ubekhona, uCharlie Umoyo lo MP lo unyathi laye olobhengula ubekhona, lamanye ama councillors aguqela umama usikhuleleke Moyo onguye osikhangelela inhlelo zabo mama, kube khona njalo uNomvula obe ngu MP wethu lapha kobulawayo, kube khona njalo uLwazi obe ngu MP eMathebeleni North, lamanye nje ama MP asuka eMaswingo labanye abasuka eMathebeleni North. Hayi bekungumsebenzi omkhulu kakhulu bekungumsebenzi omkhulu esiqalise kobulawayo ngoba kulapho thina esikhona yes amalontshi laye azaba khona egweru abe khona la kwezinye indawo lapho esilama candidates aya ngena mhla ka 3 lapho nje sizimisele ukwathatha phose wonke back ama constituents la asa okwenziwa khona ama recall
manje njengoba leso sigaba besi lo nomzana gift ostalo sesiziba nangu seli senza lisungula umkhankaso omunye okamo blessing ongayiso oka siziba kuhamba njani ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona kuzaba lababili na abazancintisana bengabe bandla
hayi ngiyawuzwa umbuzo wakho ukuthi bazabe bebabili bantu bakobulawayo Zimbabwe omuhle bambani amazwi ngesishona ukuthi wayebatha imazwi into ezabe khona mhla ka 3 February kuzabe kule candidate yezano le candidate 1 SCC ekuthiwa ngumo blessing hayi ubaba ostolosi lijahe liqeqetshileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi ukuthi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko so hayi uyakwazi ukuthi mhla ka 3 kubalot box uyabe ngekho yinto njengayiphumputiyo yelo khona bekukuxoxoza nje umfula uziwa abanye bawuxoxoza ngogodo kodwa kwesinye isikhathi uyathi ukhoxoza ngogodo kuhamba ugodo kuphinde kuhambe lawe yikho kuzayenzakala mhla ka 3 ngiyabonga baba Gandhi
lathi siyabonga lokhe ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla lesicc ube khuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo sokufika kuzinga eliphezulu kulandela ukufakwa komthelo yeVAT umphathi ntambo wezemali umnomzana Mthuli Ncube wazisa nyakenye esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget ukuthi kuza kwethulwa imithelo yeVAT kuntengo ezijeneyo ngalokho intengo yenyama amafutha ezimota isinkwa lembadalo yentuba zomgwaqo ama toll gates isikhwelile kukhangelelwe ukuthi enye impahla yokudla lakho okunye layo kuza kuba lentengo ethexaxa kunsukwana ezilandelayo sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube
kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwezimali ngomnyaka 2024 esingathi national budget kukhangelelwe njalo kuyenzakala yikho kwenzakalayo ukuthi impahla ezinengi zizakhwela kulandela ama tax lawa yiwa bekwayo aza kwenza ukuthi inyama lokunye okudliwayo kukhwele kubangelwa kuyini khona ukukhwela ikuthi imithelo eminingi leyafakwayo icine ifuqelwa kumuntu onguyo thengayo singathi consumer uzafica ukuthi ama toll gates akhwelile nge 100 more than 100% ifuel ikhwelile lezinye izinto nje zikhwelile ngenxa yama tax ona lawo so kungavele kukhwele izinto zonezo i charge yona leyo ifuqele umuntwini onguyo zathenga kugcineni kuyona leyo ketani yokuthenga bese ngathi i value chain so yikho kokwenzakala izinkwa isinkwa siyakhwela inyama iyakhwela ama drinks azakhwela ngoba siyakwazi ukuthi kwathiwa kuzaba le 0.2% for every gram yechukele khona ku drink so nqa kuyikuthi Coca-Cola bese iyithenga nge $2 lapha nje sebenza umzekeliso sokusiya ngokuthi lechukele linganani ukuthi kuza calculatewa ke la ikhwele ngenxa yokuthi i tax le iyabe sithe yafakwa kulokho ukudla okuthe umuntu wakuthenga
manje baphila njani abantu lezinsuku khona sokudula kangaka into ezifana lenyama lesinkwa nqa zingakhwezwa baphila njani abantu
impilo yabantu izabanzima ngenxa yokuthi ngaphandle kwama tax lesiwakhangeleyo njalo siwakhulu esikhuluma ngawo kuvele lonyaka kukhanya ukuthi kuzaba lendlala siyakwazi ukuthi nxa kusiba lendlala intengo yezinto eziningi iyakhwela so ke ngase sihlanganisa uhlupho oluzalethwa ngama tax la sethe abakhona lendlala lesiyikhangeleyo njengoba umkhathi uwome kangaka kuthi ukuthi ke impilo yabantu izabanzima kakhulu osokuzabangela ukuthi inengi lilale lingadlanga inengi lichone lingadlanga kugcine sokubanga bangela ukuthi abanye bagcina sezizinto ezingaqondanga ukuze baziphilise. Ludubo olukhulu kakhulu kulo myaka 2024 esikhangelane lawo, udubo olunenga kakhulu lubangelwa ke iyo ibudget ethe yethulwa eza kwenza ukuthi izinto zikhwele kakhulu, izinto abantu abaningi bangenelisa ukuthi bazithenge singathi ngama basic goods okuyikho okufunakalayo nsuku zonke, okubalisela osinkwa, okubalisela impuphu lokunye nje, ngoba imithelo yonke leyana isuka iyehlele emuntwini onguye othengayo, isifakwe yakhweza intengo yezinto okumele umuntu azithenge. Udubo lukhulu kakhulu eZimbabwe, sifisa ukuthi ngabe kuthiwa izinhlanganiso ezincedisa ngokudla ziyangenela masinyane ziphathise ukuze abantu bangabulawa indlala, njengoba ke lo mkhathi ukhwame kangaka.
Lo ke ngomnomzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawa Progressive Residents Association. Kolunye udaba olufanayo, emabhanga udubo lokusilela kwemali lobikwa solunganeno. Indwendwe ezazi siyandise ukuba khona zibikwa sezingasekho lanxa kwamanye amabhanga, ikakhulu ekupheleni kwenyanga kuba lendwendwe kodwa azifani lezensuku ezedluleyo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, umnumzana Comfort Mujekeza, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imali yebo kuyalayinwa, but hayi sokungconyana, abantu sebethola imali lula. I think izema yenzwayo ukuthi sokunendawo eziningi ukuthi abantu bayakwanisa ukuzuza imali zabo. Abantu baya kumabhenki, abantu baya kumomkhuru, abantu baya kuma-mobile money transfers like abo Ecosure nabo One Money. Indlela zokuthi abantu bathathe imali zabo seziningi, khonokho nako sokwa-reduce i-pressure kumabhanga. Ama-queue asakhona but not as long as they used to be ngesikhathi besiyana sayizolo.
Sizwa ukuthi bakhona abanye osomabhizimusi abangemukeli idola leZimbabwe, amabhondi lokunye kunjalo, befuna bona i-US dollar kumbe irand, ikakhulu konapho kobulawayo. Kuliqiniso into?
Iqiniso, iqiniso. Bakhona abanye bangafuni imali yalapho. Into sesihlangamezalazo is that abanye abafuni imali yalapha total yonke, ukuthi bathi imali yalapha siyifuni. Abanye labo bayakhetha ama-products ukuthi ungangena kushophu yakhe engakwanisa ukuthi ithukela sifuna i-user only. Amanye ama-products you can do this. So kutshele kubathi ukuthi imali yalapha ibe ndawo abantu bayeyala khona, liqiniso. Kulabanye bangayifuni.
Kodwa kona kuliqiniso njalo ukuthi kwezinye izigaba zelizwe bayemukela imali yeZimbabwe kula kobulawayo?
Ezinye indawo yebo, but ungase sikhuluma ngama-products, I think kuyafana na-cross country. Kulamanye ama-products like kule sikhathi esidlulileyo, zanika umzekeliso wethukela ye-brown, abantu bazeyala from i-manufacturer i-ulet bazeyala ukuthatha imali yalapha. Then labana abavumayo ukuthatha imali yalapha eZimbabwe, i-rate abayisebenzisayo yona ngokwayo yomiyezacotha abantu baze bachine bedinga imali yaphandle. Khathesi i-official rate yethu, i-auction rate, it's around 640. But wazafika enye indawo bathi imali yonke siyayivuma, bakutshele i-rate ye-1200, bakutshele i-rate ye-1000. Khonoko kwakwenza ukuthi lawo bona ukuthi laba izinqabe vuma, but ama-condition akhona ngiwaza kucotha kuzezidingela imali yaphandle.
Umnomzana Comfort Mujekeza, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe. Okwamanje ke sizwe ezisemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sithembiso Nyoni usethembise isizwe ukuthi umumbu okhona eziphaleni wenela kuze kuyefika ihlobo lomnyaka ozayo. UNyoni wazise njalo ukuthi uhulumende ukhulumisana labamafekitali ukuthi bengakhwezi mahlayana intengo yokudla lenye impahla. iphephandaba leSunday News lilodaba lokuthi isigaba seMathebeleland sesilahlekelwe zinkomo ezedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye 6500 ngenxa yendlala. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga. Lusizi olukhona kumaZimbabweni eBhayibhisi yamanje bezingelwa ngama-political party onke, kusale nje la eSouth Africa EFF kuphela kuze kuhambe lama-operation dudula ama-Afrika bavimbe amaZimbabweni wonke ukuthi angangeni. So umbuzo wami sekutheni abantu bezano yibona abaphethe lelo lizwe lelo balubona usizi abalukhanda kubantu ukuthi i-passport bayikhuphule yaba ku-200 ngapha abantu bengasebenzi beyidinga leyo passport. Ngisho labasekhaya abasebenzi basebenza ku venda bephila ngayo leyo passport kodwa ikhulumeni kamnanga kwakho enelisile ukuyikhuphula leyo passport ukuthi ayilali unembeza kubantu. So umbuzo wami sekutheni bonke abakhulumela izano abafana labo Belief Gawule labo Malaki Nkomo abathi imisebenzi ikhona baya kubona yini usizi abasikhandela lona esesifuna ukuthi labo ngelinye ilanga bavume iqiniso ukuthi siyavuma sehlulekile singabantu bezano. Uma bengakuvumi lokho baza kuvuma nini abantu bebabona behlupheka imihla namalanga besehla senyuko bedliwa zingwele bebancitshezwa bancishe ngisho le passport ukuthi abantu beZimbabwe abantu bezano banenhliziyo embi engakanani abantwini beZimbabwe. Ngilethemba ukuthi bonke abantu ade bengakaboni ezano bazobona manje. Siyabonga.
Studio 7 linjani lonke basakazi bethu, nginelisethulela izindaba ezinhle, indaba ezimnandi lisazisa ngomumo weZimbabwe. Thanda lokubingelela abasekeli abalalela Studio 7 bentanda ukuphendula leli jahaleli abathi Joseph Shumaka tu Joseph uhlala ngaphi kwelizwe kanti uhlala ngaphi kwelizwe kambe umuntu unxa eza ukuthi khona eZimbabwe ku-right ekwathinithini uncuba ukhuluma amanga yena iqiniso asiyela lana kuyini angapho simphukuzela thina abo zama ukuthi asihloniphe lo muntu lo siyamhlonipha kakhulu uJobe Sikhalakathi usejele ubolela phakathi wabothelwani ungazwasithe ukuthi uyiphula izinqumo zani nabo simphukuzela thina.
Studio 7 cela lisikhuzele uJoseph Chuma lo ongumuntu omdala okhuluma ngokuthi unenkampani yiphi inkampani abanayo ngaphandle kokuthi bebelokhu bebulala umnotho welizwe siyaphambile bethi bona barezimali zabo yiziphi izimali zabo abanazo ngaphandle kokugebengu babona benza abantu abazama ukuthi besihloniphe. Studio 7 sizwe seZimbabwe sidubekile sikwamanye amazwe manje ngenxa yokuhlupheka elizweni lethu sithi siyabheka labantu manje ma ungabheka abantu babisele emuva emfuleni lapha ngezizalwane zeSouth Africa sithule nzima phila nzima ngana silala izwe lethu kodwa izwe lethu likhona cela abantu abezama ukuhlonipha abantu zani bedle kuhle imali ezani bengafuna ukusiphambanela emakhanda babantu abadala balenwele ezimhlophe akube sihloniphe kwelinye la.
Studio 7 siyacela cela nisincedise impela indawo zesikoleni sikhathele i-school fees ezikhuphukayo njalo nje ngale price yale sikole ungathi uyazenzela nomuntu. Siyacela uma ngabe kukhona lapho singakubhalela khona isize sibhalele khona sikwathi simtshintshe uSharon aphume elibangeni wayo ngoba asikwazi abantu bathi befunda usuka le emashonaland izokudisturb abantwana esikoleni lani abantwana bafunde ngenxa yakhe.
Salibonani ku-Studio 7 nabalaleli baka-Studio 7 ngabe linjani bantu bakithi. Kukhona into engingayizwa kahle ke mina la ngale ukholo ngabantu basekhaya kwenzakalani uhulumeni udina kumele izikolo zisuke emakhaya emareserve ziye ku-$5 ema-town ziye ku-$20 but already vele emakhaya sezigijima labo $30-$28 leyo yimali efakwe ngubani ke lezi njengoba kusezikolo zikahulumeni ngaleso sikhathi kanti waye kudlalwa ngabantu kuthiwa imali engaka but mawuthi uyafika khona uthole ngayisiyo leyo mali mayethi ema-reserve izikolo kumele zibe ngama-$5 manje sigijima labo $20 ezikolo zasekhaya. So lapha onamanga ngoba uhulumeni laba amanye bayazenzela bayazedela izimali ezikolweni angisaku-understand-ke khona lo kanti waye kudlalwa ngabantu basezimbabwe sokulela elizwe kudlalwa ngabantu kuphela into esegcekeni kuthiwa ama-passport ngama-$150 but abathatha ngabo $190 ayi kwani bezanu-PF laba ayikhona bazokugembula ebantwini straight okobona kuphi igovernment izothatha imali ebantwini ngale ndlela eyiphatha ngakhona.
Studio 7 injani basakazi be-studio 7? Hayi, siyazibizwa indaba mpela elisibize elisinikeza zona, siyazizwa indaba elisinikeza zona. Siyabonga kakhulu umusa ongaka lisazisa izinto ezenzakala eZimbabwe zifihlwa iZANU-P F. Siyabonga kakhulu. Hayi, lo okhuluma kolo ngu-Kenyas Kennedy, Kenyas Kennedy ozinzela ngokushala eGoli la.
Studio 7, good morning. Ukhuluma loGachen, ndakhuluma Gachen, South Africa. La bantu bayamangalisa bathi imigwaqo le onjengaboPlumtree imigwaqo eona ngaboGroove 5 yibapho Groove 5 bakhona. Groove 5 yadilika kudala, akusela Groove 5, yakudilika Groove 5, ayisekho le company ekuthiwa yiGroove 5. Bona bayazidlela nje imali besesisithi uGroove 5 esinya 5 yawa kudala, ayisekho. Sekho
athi kungena iCovid kwabakhala ngayo iCovid, bazenza abantu abaluzwelo ebantwini, bazenza abantu abalusizwe emphakathini. iCovid siyadlula kodwa iZANU-P F lokhu iqhubeka ibulala abantu. Manje bajika bekhala ngama-sanction yo athi umnangagwa ayethenga izikhali zempi. Imali yokuyathenga izikhali zempi abantwana bezimbabwe bebulawa indlala uyithathaphi yena? Ilizwe lilama-sanction, imali yokuyathenga izikhali zempi uyithathaphi? Why engathathanga le mali wathengela abantu ukudla? Ama-sanction yiwo akwenzayo konke lokhu, yiwo amthumayo ukuthi kona ayethenga izikhali zempi. Imigwaqo ifile kodwa imali ngamagqibagqiba ezindlini zabo. Kumanje bakhuphula ama-passport, bakhuphula ama-school fees, bathunywa ngama-sanction. Izinto bayakhuphula kodwa ilizwe still kalilatshintshwa, akutshintshi into elizweni. Kuloko kugudeka kutshona kusiya phansi wesi. I-COVID siyadla, babesavika nge-COVID kuta COVID kurojwa kuthathela abantu izimali kodwa manje still iZANU-P F lokhu iqhubeka ibulala abantu. COVID siyaphela kudala, laba abaseyi-government yabantu labo and ngeke bafa basiza abantwana bezimbabwe. Kumanje bazofika ngama-sanction bethi ma-sanction, kanti lizwe bani lingatshintshiyo. And kuloko kusiba wesi, sibona izimali bayakhuphula bayakhweza bathatha befake ezindlini zabo.
Yabone ukuthi vele umuntu angasutha uyasutha kubi, umuntu uyasutha kubi. So yazi uyadanisa ukuze umuntu wakini sibikhona le eflabhouse ekhuluma idoda enjengale ekhunywa ngelo uMalaki Nkomo, ngoba yena uyasutha uyadla. Yikho sekumele abuyenza ukukhuluma ukuthi abantu bavuke bazele. Asiyalanga ukuba sizenzele sakula abantu abangalifa njengaba eZimbabwe. That's why singafanga 2008, that's why singafanga nge-lockdown le abasebeyisebenzisa as iviko lokuthi lockdown, but sebethole i-chance yokuthi basikhathaze kuphela sisenza. Wayekhuluma ingcekeza enje because yena uyashuta. Ungathi abantu bavuke bazenzele right, katesi employment eningi kuyini abantu emakhomba to makhomba akhona labo awafuni ukuthi ayenze khona lokho. Abantu bazithengisele emsikeni etown, bethengisa amabhele into ezinje, amabhele ukuthi baphilise imuli zabo, babathathela futhi abantu babo. But yena ngoba ngwezani uyashuta, asizositshela ukuthi sivuke sizenzele. Sizavuka sizenzele njani? I-council yakhona nje wayifuni yazi into ezicaphulayo umuntu wesimpini. Yazi le nto ayikhuluma le ingcekeza ukuthi kube le msebenzi. Ngizwile futhi ekhuluma unye i-statement kwakhe sithi kube le msebenzi evulele last year. Yiphi imisebenzi eke yaba khona abantu behlukunyezwanga apho lalo khulu wakho omnyangakho la ukhweza i-passport? Abantu abafuni ukuhlala eZimbabwe, that's why befuna ukuthatha ama-passport babale. Yena uyakhweza kuphela. Umuntu ofuna ukuthatha i-passport aze ayivukele ekuseni utshengisa ukuthi lapha akasafuni, uyahlupheka. Don't anzima i-passport yakhona siyiqhela.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo lingathumeli imilayezo ekhuthaza udlakela kumbe ukubandlululana. Siyabonga. Ukuze Melika, umphathi intambo wezobudlelwano bele Melika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uphakathi kohambo kwele Jordan lamanye amazwe ase Middle East emzameni ukuthi impi yakwele Israel lebutho le Hamas elakwele Palestine ingaqheli. Amabutho awe Lebanon awe inhlanganiso ye Hezbollah abikwa lawo esebambisana lawe Hamas ukulwisana lele Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Impi yeHamas leyi leIsrayeli ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge two-state solution eyayiphushwa ngoBarack Obama labo Bill Clinton, ngoba ukuthi iIsrayeli layo iqhubeke ilokhe i-invader umhlaba owamaPalestinians befaka ama-settlers abo lapho, yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kwe-Israel leHamas. And okunye iHamas I think ayisela choice manje, kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel, ngoba i-Israel ayisozistophe. I-Israel ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise konke ukuthi istophe iHamas once and for all, ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invader i-Israel. So ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane, angiboni mina kusiba lokuthula
ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel? Simzwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani ilwisa ngayo abeHamas, okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana. Ubona njani udaba lona?
UBiden usebunzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel, ngoba i-Israel ile support eningi lapha e-America, and so ukuthi uBiden angayisupport Israel kungamfaka ebunzimeni. But sibone ukukhankasa ama-demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekondema indlela i-Israel ebomba ngakhona iHamas, ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana, and into le ayiphathi abantu kahle. And so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale nje ngomuntu osupporta ukubulala abantu okunjalo, abantu aba innocent ama civilians esikubona kusenzeka eGaza. So uBiden I think yena either kumele atshele Israel ukuthi no, imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le ceasefire, but the only way ukuthi iAmerica kumele ingathi iya stopa i financial support lokuthumela izikhali eIsrael makuthi Israel ayivumi ukuthi kube le ceasefire ukuthi kuhlalisane phansi.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kusungulwe umkhankaso wokhetho lwe-by-election kusigaba sephelandaba chabalala lixuku le-CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesi sigaba, hatshi umnumzana Gift Ostalo Sesiziba. Ube kulo umnumzana sengezochabangu embuthanweni lo. Ukukhupha intengo yokudla iyakhuphuka ifika kuzinga eliphezulu okubange okuzabangelwa ukuthi inengi lilambe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye nguChris Gande.